Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-6 enhlangula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe.
Kulenye international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilirekhodile, baze basinika le case reference number.
Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha sebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini, unkosazana Gamutirai Chaburumba, ukhululwa ngumthethwandaba we-High Court ngemali yesibambiso i-bail.
Lokhu thina sikubona vele siqinisele ukuthi abantu abanye bekulaba abavalelweyo bazalele ngokusemthethweni, ngoba nangi ukuthi okungisemthethweni icala lakhona nandizohlukanisa njani abanye lithiye abanye.
Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lele Melika, impilo ilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela.
Kodwa-ke esuka sokunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazekile ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe. Kwakhathesi basaprepare ukuthi bathengise ngamarandi kumbe ngama-US dollar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Ngalokho, leli bandla likhuthaza uZulu wesigaba seMandebeleni umhlaba wonke jikelele ukuthi asayine iphepha lezikhalazo, i-petition, esekela isinqumo sokuqunywa kwelizwe ebhoda ebulenjini lasemphakathini. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
I-petition leyi iqondene lencwadi esazibhalela ama-international stakeholders wonke ngodaba lukamthwakazi. Kwenzakele ke ukuthi mhla ka 6 June yona leyi inyanga esanda kuphela, kulenye international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilirekhodile, baze basinika le case reference number, basebesazisa ukuthi ngemva kwe 60 days bazasitshela i-decision asebe ithethe. Kanti langaphandle kwalokho basinikile urule wabo abasebenza ngaye, kumbe ngithi umthetho wabo abasebenza ngaye, okukhombisa khona ukuthi njengemthwakazi Republic Party singabantu abakhangelele ukuthi udaba lwethu luphathwe yibo, siyenelisile ukuhlangana lemigomo yenhlanganiso yabo. Ngokunjalo ke mina ngase ngibhalwa as the complainant, kanti abantu bakomthwakazi bonke babonakaliswa njengabantu abarepresentwa yibo. Ke ugwalo lolu lufakile izinto ezizafunakala eziyibufakazi ukugoqela indaba zegugura hundi, lakho konke okutshengisa ukuthi umthwakazi uncindezelwe yimashonaland kumbe iZimbabwe. Njalo bazafisa ukuthi udaba lolu malu siya phambili kubonakale ukuthi ngempela bakhona yini abantu abasayinileyo, mhlawumbe ngxenye zikhulumela udaba lolu kanti ngiyedwa akulabantu abakhala ngohlupho lolu. So ke thina i-20,000 signatures leyi provoka ama stakeholders wonke, siprovoke iZimbabwe government eka Emmerson Mnangagwa ukuthi sibakhumbuze ukuthi udaba lwegugura hundi kasikhohlwanga ngalo, kalisoze lulale ngaphambilini kokuthi umthwakazi azathole inkululeko yakhe. Sebekhombisa khona ukuthi sebefuna ukuphuma bezimele. Leyo laleyo inhlanganiso yamazomhlaba esiqoqode kuyo lalaba abangakasiphendula sebesiphendulile, sisabe siveza ipetition leyi njengobufakazi ukuthi impela mhlaba silalele ngethemba ubonile emalangeni lapha ku social media ubaba u professor Lumumba ukhulumile ngamazwe alwisa ukuphuma emazweni abo wabala o Tigray o Ethiopia eEthiopia wabala obaroseland eZambia wabala imthwakazi kweZimbabwe silabo abantu asebefuna ukuthi baphume kweZimbabwe bezimele bebodwa bengumthwakazi
manje likhangelele ukuthi lingathola impendulo ngodaba lwepetition le kuzaphathisani
ye esikukhangeleleyo ngodaba lwepetition ukuthi kuzaba yibufakazi ngempela ukuthi asomqondisi moyo lalabo akhokhela labo asebefuna ukuphuma kweZimbabwe kodwa ke kungumthwakazi wonke jikelele ngoba umthwakazi wonke jikelele uzophakamisa izwi lakhe utshengisa umhlaba ngenxa yana le petition ngoba izaba segcekeni bonwe ngumuntu wonke ukuthi hayi ngempela basayinile abantu esikukhulumayo akuveli emlonyeni wethu kodwa kulobufakazi obubhalwe phansi uzananzelela ukuthi umhlaba kawusebenzi ngenkulumo nje evele emlonyeni kumbe ngithi lokho esingakuthi verbal evidence but isebenza ngewritten evidence okuyikho ke imthwakazi Republic Party esikwenzile ukuthi khuphule izinga lokumeme ethekisa udaba lwe self determination lokutshengisa ukuthi abantu bakomthwakazi ngo 1982 to 1987 babulawa ngegugurawundi omama barechwa abantwana bagigwa ngezingiga bebulawa yi 50 brigade eyayithunyelwe ngu-Emerson Mnangagwa lo Robert Mugabe
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla le MRP imizamo yokukhuluma lo hulumende yehlule Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha sebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini unkosazana Gamuchirai Chaburumba ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court izolo ngemali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000 Zimbabwe dollars. Abafundi laba betheswa icala lokungcolisa imiduli yezakhiwo ezigoqela ezikahulumende eHarare ngokuyibhala bebhalabhala ngesikhathi betshengisela phezu kokubotshwa kwesiphathamandla se-CCC umnumzana Job Sikhala. Abanye abafundi abalokhu bevalelwe njalo bencitshwa ibail babalisa u-Emmanuel Sitima, Comfort Mpofu, Lionel Andrew Madamombe, Tawanda Benjamin Watadza, Lo Darlington uBenyu Chigwena. Isiphathamandla senhlanganiso imela abafundi bamakolishi ezinaso umnumzana Benon Ncube utshele uNtungamile Inkomo weStudio 7 ukuthi lanxa bekujabulela ukukhululwa kukaGamuchirai bafuna abanye bakhe labo bakhululwe.
Lokhu thina sikubona vele kutshengisele ukuthi abantu abanye bethu laba bavalelweyo bavalelwe ngengekho emthethweni ngoba ngabe ukuthi loku kusemthethweni icala lakhona kanti lehlukanisa njani abanye lishiya abanye sekutshengisela ukuthi obazama ukwenza lapha yizothuthela abantu abakhuluma okwehluleka kukahulumende yikho lapho babuya bebamba bona laba bantu bebavalele ukuthi sehluleke thina ukukhuluma kumbe sehluleke ukutshengisela lapho nxa uhulumende sehluleka khona ngoba kubuye ukuthi ngalekule cala elikhulu kona sizini ngabe bakhulile bonke kumbe ngabavalele bonke nanamuhla
inxa like la khuluma laye uGamuchirailo osekhululiwe unjani usesimeni bani njalo uthi bekunjani phakathi
ye kakhethi lesingakakhulumi laye okujulile sisizi ukuthi kuhambisela kodwa ekhanya engizobezise ngoba uyazi lokhu bengenalo kodwa sisiloko esizathi sikhulume laye size kahle kahle ukuthi benzani phakathi ngoba kulokhu kusezandleni zama-lawyers akhe
laba abanye abalokhu bevalelwe liyake liye babona yini njalo nxa selike layafika banjani bakusimo bani kumbe nxa lisizwa kumagqweta abo
ye abanye kulabanye bethu abaye abase Harare duze bayenelisa ukuyafika nazo zonke izikhathi abanisa ukuyafika ngazo. Yomumo awulinganga phakathi laphana iyakhulu for umuntu eyaesanzithi waphambanisanga, kodwa njengabantu abaziyo abaninyanya abantu abazesanzi imalungelo abo akusinto engababulala umoya wabo lokho abakwenzayo. Kukhanya kungabantu abazimisele ukukhuluma iqiniso lokumela iqiniso, akusize izinto ezingabasusa endleleni yabo abavikele bezimisele kulinza ilizwe labo.
Lo yebo sephumile, kodwa abanye lokho bephakathi baqhubeka bevalelwe bencitshwa ibheyili, ilingatheni ngalokho?
Kubuhlungu kakhulu, ikakhulu kithi esaziyo ukuthi bavalelwe icala elingekhoyo, bavalelwe ukukhuluma ngokuhluleka kukahulumente. Ngakho kuningi lapho uhulumente ehluleka khona, so kuyakwenza size kusihlupha ngoba kutho ukuthi sesehluleka thina ukuthi sikhulume ngokunye lapho uhulumente ehluleka khona. Okuyinto engalunganga elizweni elingathi bathi abayithi le-democracy, ngoba kanti kuzabuswa njani nxa abantu abakhuluma ngokwehluleka kukahulumente bebotshwa bevalelwa, especially khange nakuvalelwa abantu abangama-student bavele school. Kutho ukuthi wonke umuntu nje phandle ngale kuba nzima kakhulu ukuthi akhulume ngokwehluleka kukahulumente. Ngimafikhane nje labantu abafuna ukuthi benze sandando bengajelwa lapha behluleka khona, and kuba yisimo esibi kakhulu especially ngala malanga okubuswa khona ngedemokrasi. Sikhangelele ukhetho esiyakile kathesi, sise sibone umhlobo wabakhokheli bethu esinabo nxa besenzenzi kathesi bengakafika ekhethweni. Kutho ukuthi la ngabe ngakhethwa babuyele phakathi kuzakuba nzima kakhulu futhi for abantu bezimbabwe.
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube, isiphathamandla senhlanganiso emela abafundisi eyezinasu. Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lemali yeMelika, impilo yilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela, njalo osomabhizimusi abayithembi imali yeZimbabwe. Uhulumende uzitshayela ihlombe ngokuqina kwamadola kwamandla edola leZimbabwe, njalo uthi osomabhizimusi abangasoze bemukele imali le ngoba befuna ya kwamanyamazwe bephula umthetho. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubela omnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyakunanzelela ukuthi imizamo elethwa nguhulumende yokuzama ukuthi iqinise idola leZimbabwe yesibangela ukuthi siboneke idola selisiba lamandla ngasiliqathanisa ledola leAmerica. Okwakhathesi ke siyakunanzelela ukuthi lisuke ku-1:6,000 and something lehlala ku-1:5,000 and something, okutshengisela ukuthi liba lamandla nxa siliqathanisa lalokho kade kusenzakala emavikini adlulileyo. Khonokho ke kuba yinto enhle ngenxa yokuthi intengo izakhamizi eziyabe zikhangelele ukuthi iqansa amaviki wonke kutsho ukuthi isiza kuma ukuqansa mhlawumbe icina isehla kakhulu ezitolo lezi ezinkulu ezibalisa nje OTM o-Choppies lezinye nje izitolo ezisebenzisa i-Interbank rate. Kodwa ke esuka sekunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutsho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazelela ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe, kwakhathesi basaprefer ukuthi bathengise ngama-rands kumbe ngama-US dollar. So ngamafitshane nje uZulu kakabi leqiniso lokuthi kuqina lokhu kungabe kuyisiqiniseko sokuthi imali yelizwe leZimbabwe ingabe singathembakala yini, kumbe ikuthi nje kukhona ngabe kwenzakele izindombolo zonezo zabantu ba-economics nje abadlala ngazo. So okuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bathole ithemba esingathi i-confidence emalini yabo. Kwakhathesi yiyo into engakabi khona naleyo, ngoba ama-figures bayawezwa nje kodwa vele abanye kabawazi lokuthi kutshoni khonokho. Bona bakwaziwe ukuthi imali yeZimbabwe ayila mandla nxa besizwa nje njengoba vele abantu abaningi basebenzisela imali yakwamanye amazwe yiyo abayithembileyo, njalo yiyo abakwaziyo ukuthi kayiguquki imihla yonke.
Ukuyini okuphuma emhlanganweni yenu lezakhamizi, njalo liyake lixoxisane yini lo hulumende labo somabhizimusi lamanye nje ama-stakeholders ngodaba lolo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono?
Iy'ngxoxo eziba khona nxa sixoxa lezakhamizi ziyakuveza sobala ukubana zilathemba lokuthi idola leZimbabwe lizabuya libe lamandla lawo elalilawo ngesikhathi sithola uzivuse leminyakeni sisanda ukuthola uzivuse. Mhlawumbe bakhumbula lokho kwenzakala kuze kuye bamba u-2008 lapho imali yelizwe eyasuka yalahlekelwa isisindo sayo khona kwaze kwagcina kungenela ukuthi kube le-multicurrency kusetshenziswa kwezimali ezishiyatshiyeneyo ezivela emazweni ashiyatshiyeneyo. Ngokunjalo-ke izakhamizi zivele zona zikhayela ukuthi ngabe kuyakhitshwa imali yeZimbabwe kusebenza imali yeMelika lemali yeSouth Africa kakhulu ngoba abakunanzelelayo ukuthi kungafika isikhathi sokuthi imali ligugudeke gugudeka ngesikhathi esifitshane. Siqatanisa nje lo nyaka ukuthi abantu bathe beqalisa umnyaka imali bo 1:900 kodwa kade sesikhuluma ngabo 1:5000 1:6000. Siyakwazi ukuthi imali yethu nxa sixoxa lezakhamizi bayatsho ukuthi kulesikhathi ke yahlala khona so $1 to $72 kwahlala sibili isikhathi eside abantu baze batsho ukuthi hayi kodwa ke ngakanti kade sesebeyibambile imali kwaze kusuka lapho ke kwathanca. Yikho ke namhlanje sesilapha esikhona. Nxa sisithi siyakucubungulisisa kuhle siqathanisa le mbiko yabe ikhitshwe nguhulumende bayatsho ukuthi bona bayiyekela imali izigerezeliye lapho efuna ukuya khona kuzaze kuyefika konqengetshe lapho ezazime khona. Ngakho-ke khonkhana kubangela ukuthi abantu babe le-speculative behavior batsho ukuthi kutsho ukuthi njengoba kusenziwa lowo mkambo wokuthengisa izimali phose ngolwesibili wonke weviki kutsho ukuthi khonkhana kuza kwenza ukuthi abantu bangahlali bekwazi ukuthi leyiviki izavuka itheni imali. Kukhona-ke kubangela ukuthi abantu bangabi lesiqiniseko sokuthi bathembe imali. Kwenza ukuthi intengo yezinto abantu babona ingcono kakhulu ukuthi bayikhangele ngelihlo le-US dollar mbidola ye-America kumbe i-South African rand kulokuthi bayikhangele intengo yabo ngeZimbabwe dollar ngoba bayabe bengakwazi ukuthi kusiyaphela iviki iyabe silesisindo esinganani.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kweBulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukwehliswa kwembadalo yentuba zemota, ama-toll gate, lemithelo yezimota. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili lane 24 abafileyo kwele South Africa esiqintini se-ekuruleni ngemva kokuhotsha umoya wegasi elobukhali. Igasi le ibikwa isetshenziswa ukuhlambulula igolide elenjwa ngabotshekeja. Iziphathamandla zempilakahle bezilokhu zidinga izidumbu izolo ebusuku. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani lonke basakazi labalaleli. Ngicela ukuthi ngiphendule ubaba lo ohlutshwa igama lele lithi amajawunda leli. Ngike ngadibana lelinye ikhehla eGwanda. Mina ngumuntu weGwanda, ngikhulele eGwanda. Ikhehla leli laselingitshela ukuthi amakhiwa babesehluleka ukubiza ukuthi Gwanda, base bebiza bezama ukuthi Gwanda, bethatha uG lwana lo W bethi chawunda bezama ukuthi Gwanda. Yikho engakuzwayo ngelinye ikhehla mina elithi amakhiwa. So ubaba lo ngibona ngathi ukhathazekile kakhulu, angazi ngokwesingaki. Lamhla ngimuzwa elokhu esilwa lo msakazi ngokuthi singamajawunda. Into liyana nje kwaphambaniseka ukukhipha emlonyeni, kona kutsho ukuthi nje singamagwanda. Njengokuba siyakhumbula ukuthi kule ndawo liyana kuthiwa e-Western Eclipseni, mina ugogo wami ubesithi esinikisoni. So amboni ukuthi lokhu kungathwalisa nzima umuntu omdala kangaka, azalwe kangaka emsakazweni ukuthi jawunda. Nje amakhiwa ayehluleka ukubiza kuhle ngokuphume ngokucacile. Ngiyabonga basakazi labalaleli, siyabonga.
Siyalibingelela Studio 7 kini lonke buntu ngamini komo lonke mahlabeng hayi khalo sethu liyasazi inye okutakeleke lokukhulu abayeke lokukhuluma into ezingayisizwe bekhuluma emgwaqo ukuthi ilungi libe lungile ingathi lingalunganga lo yesenza isizwe zethu zibe buhlungu ngoba siyahlupheka emhlabeni siyafisa ukuyavota so ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani emhlabeni kungabe kulokuthi into ziright into zingalunganga abantu bayahlupheka kathesi lo esikhiphe into zethu kwakukhanya ukuthi kwenzakalani hayi siyabonga
Yangibingelele ku Studio 7 sanibona abalaleli nabasakazi niyaphila umgqilazi lokhulumayo mfowa manxiwa phansi lemaphisa ngithi mina ngeke ngikhulume ngalolu khetho lolu esiyakulona into engiyibonayo ukuthi abantu babeka ithemba labo kakhulu wi opposition le yesicc kodwa into engiyibona ukuthi uma kuwukuthi mhlambe uyadliwa futhi kulolu khetho ay cha amathubo ukuthi abuye aphathe azoba mancane ngoba kumanje abantu bayameseka kakhulu kodwa ke uma engenaso istrategy ukuthi uyongena kanjani elokhu nganini estate house hayi cha abantu basazoyishisa sisi lana kahlehle ngikhulumele abantwini bakithi bakomthwakazi abantu abasathi asiqaleni isikhiphizana right ikhipheni izano ke sibone mangabe kuuthi anikhiphizana bani bakwethu kuzani ekhaya izani ekhaya niphume entweni zangale nibe nizobhekana nento zenu ngoba nisazowuhlala omunye u5 years nihlupheka ngendaba zakomakhelwana ngithi mina ngiyancenga ukuthi ake nibheke izindaba zakini nibheke izindaba zakomthwakazi nizibone ukuthi mani ngabamba ezakomthwakazi ngeke nize niphumelele na into engiyicela ukuthi lolu khetho lomalube ngelokugcina silokho sisiza abantu baseZimbabwe kodwa ke after lokho mangabe kwehlule ngicela ukuthi bakwethu zani izojoina abanye abantwana bomhlabathi sibambaneni sikwazi ukuthi sibuyise umthwakazi viva umthwakazi phambili maqhawe
Salibonani basakazi abahle nabalaleli bonke beStudio 7 siyayizwa indaba mpela siyayizwa indaba kodwa mina ngifuna ukuthi ebantwini bakithi baseZimbabwe sikhipheni izifonyo emehlweni amablinkers sibone lapho esiya khona yoba khona abantu abasibathanda mpela ukuthi babe khona njengomama ukhuphe ukuthi babe khona ephalamende ngoba lesipindi umama ukhuphe kodwa osekwenzakele asikwazi ukuthi kwenziwe njani right lokhu sisizwa mahemihemu lapha lalapha kodwa iqiniso yikuthi kumele abantu babone ukuthi inyamazana eginyiswayo yiphi inyamazana eginyiswayo ukuthi lizwe libuyele esimeni libe yilizwe elihloniphekayo bonke amalandeli be-TCC abayekele ukukhangela abantu kubalulekile khona ukuthi abantu bakhethe umuntu abamfunayo kodwa ngalesi sikhathi ngesimo sempilo ekhona elizweni abantu abayekele ukukhangela abantu abakhangele inyamazana eginyiswayo kuphela bengathengisi amavoti bakhona ozaphu bakhona umthwakazi abangabavotela ukuthi bangene ephalamende nasemakhansilini kodwa ake bakhangele i-TCC babonthi yanga lowo muntu ofakiwe bona abangamfuniyo uma engayenzi kahle bakwazi ukuthi bamkhiphe ngemva kwamavoti ikhona le ukuthi i-vote of no confidence aphume lowo muntu kufake lowo muntu ababemfuna bamvotele bona kuze kube lula thina into esifuna ukuthi lizwe lilungiswe kube nemisebenzi abantu bathole imisebenzi ngiyabonga ukhuluma e-Cape Buffalo
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi siyatshona sitshone kahle sibili ubaba lo okhuluma ngephathi ye-CCC ukuthi abantu sebedanile nge-CCC kulamanga aluhlaza tshoko ayekela amanga ukukhuluma nge-CCC i-CCC siyithanda njalo bona yibo babafuna ukuhlangahlanganisa izinto ku-CCC party dawa manje asozidabuki phatha abantu baseqondisisa sebakwazi ukuthi lungaphi so yena nxede ukuthi yena uthengwe izanta angcole isibizo le-CCC hayi sebehlulekile asoze bakwanise lutho i-CCC siyaphumelela siyaphambili lokho ukuthi ama-double candidate la ayenzakalayo kungenxa yabo bona abezeke labadlelana labezanu thina hayi i-CCC siphambili ngayo labantu bonke nje jikelele esikhona asiyehla sibuyele emuva umbuso wezanu kasisawufuni izanu phansi layo asifuni umbuso wezanu so lokhu bebhizi begcona i-CCC begcona uchamisa zithuleleni bantu bezanu lehlulekile siyavota siyavotela i-CCC loba kanjani ngaze liyenzi bantu bezanu thina sifuna utshintsho elizweni lethasezimbabwe inhlala kahle alilakuthula nabantu bezanu so hayi ngiyabonga kakhulu okhuluma ngosibanda ngole Botswana
hayi mina vele kube kuyangami impela kube nga indaba kube nga kule holiday impela elizwe abantu laba babulwa ngumnyama nanga kube kuya kule holiday yakhona straight kumbe every day kuhlele kuyi holiday kuze abantu bekhala ngehlobo zabo eza kulwa umnanga kube nga maybe after 2 months uzilwe after 2 months kuyezilwe ebhalakhwe lapha kuyezilwe ezindaweni lapha ezilele khona abantu ababulawa ngomnangagwa lapha kuthiwenga kube kuya ngami impela kube kuyenziwa njalo abantu beke bezila khona impela behlale for 5 days bekhala izihlobo zabo lezi ezabulawayo bekhale impela abantu kabuhlungu ngoba la bantu kabazange bebakhalele la manje abantu basafuthelene basazusize ngalabo umnangagwa lapha kodwa ukuthula umuntu esindebele legijima ethi mnangagwa umuntu wabulala abantu bakithi abaningi kangaka hayi zwisa ubuhlungu lento yegugula wodi kakhulu and la manje sisazibuza ukuthi kade abantu wayebabulalelani mnangagwa abantu wayebabulelani yiwo umbuzo esibuzayo ukuthi abantu wababulalelani and akanamahloni impela okuya esindebeleni akanamahloni impela
Studio 7 njani Studio 7 ya mawuthiwa umona ukhona ebantwini ya ugawule lo chuma umona uyabalimaza abantu abadala umona ngeAmerica uyabalimaza baze baswele lokuthi bakhulumeni Pata kulanda bangayifunde eAmerica ye kwathini kwacha kwacima lapha indaba lilomona badala uzwakale nje uzikhulumela ukuthi lomona iAmerica izenzela into zayo ezihamba kahle line Zimbabwe kuyalihlula khona ngaphuthi lilungi bakuthi democracy eAmerica le democracy indaba lisiba lomona ngoba lina kayikho khona ngaphi idemokrasi ekhaya eZimbabwe hayi kulani umona usukela ihlweni sibili uyenhliziyweni sokulandela izenzo izokale vele noma likhuluma ukuthi likhuluma ngomona ugawule sesengasazwakali lokuthi ufuna ukuthini kanti vele uba bayena lo wafunda wagcina ngazwakali le nto ayikhuluma ugawule abadala chiyani umona ma
ndinjani Studio 7 hayi siyabonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo kodwa thina ngapha enkayisi lesimanga esikhulu kakhulu ukuthi kanti abosobhuku ba vunyelwa yini ukukhampena ngoba ngapha ababhoda labantu bekhampena ngosobhuku yibo abahamba phambili bengena imizi yabantu bekhampena ngumbuzo bakithi shwa ngikwazi ongamphendula ngizwe kumbe kusemthethweni yini ukuthi osobhuku babe yibo abakhampenayo ngiyabonga
njani Studio 7 njani ngicenifaya indaba ezimnandi ngicenifaya indaba ezimnandi Studio 7 Sizwe ukuthi uvotwa njani ukuthi uvotwa njani kumele kuthi ekukhonisa ukuvota kumele kwenza ukuvota
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika, amapholisa esigodlo seWashington DC izolo azise ukuba abuphe omunye undoda obonakale ezulazula phandle kwendlu kamnumzana Barack Obama owake waba ngumongameli welizwe ehlome ngembhobho. UTaylor Taranto ubikwa obelandela inkuthazo kamnumzana Donald Trump laye owake waba ngumongameli welizwe owethulwe ebulenjini Ikheli yendlu kaMnumzana Obama enkundleni yokuxhumana ebulenjini uTaranto ngomunye walabo abangena esigodlweni seWhite House ngenkani nyakenye befuna ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho ukuze kungene uMnumzana owayenqotshiwe kukhetho nguMnumzana Joe Biden
Yo, styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some money, get a chance to blow. I got the lamaj and bad and kashana and jungle bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, that you miss your eye. Don't look up, pelling, I go put them, put them, go about put them in and you go up a cock. Who knows the leaders, they go up a pull a cock, a tongue, a sugar lingo, the calling and bets. Not a strong as long as I long and bets. I shall sell in pep, and don't look up, pulling as vessel is pep. But look, contending to the bonon daba. vele siqedile indaba njabe le boss the level is high yabona leza maphathike la ngibamba every time ngispitsa li thatha ma lesson and I got the hustle the master the passion and brother discussing and testing best special rap you got this isaka zabantwini ngeke balunge funga komama mancube hanya bathusa vele baqhuqe hey when I step in the boat oh my god
ngeke balunge silugqiba ke lapha uhlelo lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ibandla le MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana la ukuxoxebuka kwelikamthwakazi kweZimbabwe omunye wabafundi beUniversity of Zimbabwe abayisithupha sebedlule inyanga bevalelwe esitokisini ukhululwe ngemali yesibambiso ibail silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.